o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukubotshwa kwabantu akufanelanga kwenziwe ngaphandle komthetho. Konke okuyabe kusenziwa kumele kuhambisane lamalungelo abantu.
Inhlanganiso ezedlula amachumi amane ezokuzwekazi le-Afrika zithi kubi kakhulu okwenziwa ngukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo.
Asikaboni noma ngodwa umthetho osu yephuliwe, kodwa sibona intanga eningi igcwele emajele. Kuyasimangaza kakhulu ukuthi kambi ukhulumende sengenwe yini.
Abatsha bathi bakhathele kukhahlanyezwa ngukhulumende weZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa batshengisela esigodlweni sabo kulelo lizwe bekhonona ngenhlawulo yepassport. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso zezwekazi le-Afrika ezedlula amachumi amane i-44 zithi kubi kakhulu okwenziwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo lapho kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa eHarare. Inhlanganiso lezi zilobe ugwalo olumomethe amazwi achothoza uhulumende zisithi kumele alandele iziqondiso zemthetho elondoloza ilungelo loluntu egoqela isiqa sesine sasadak treaty esithi abantu kumele bevikelwe kulandelwe okufiswa ngabaningi njalo limthetho elizwe evumela abantu kuba bebuthani santando belandela amabandla ezombusazwe abafunayo. Zithi isisekelo sombuso elizweni sikhuthaza njalo ukuba abantu bebuthani lapho abafisa khona njalo bekhululeke kukho konke abakwenzayo. Kodwa bathi uhulumende kasakwenzi konke lokhu ngoba ukhahlameza abantu. Inhlanganiso lezi zithi sokuzalele ingwe eZimbabwe ezigoqela ezakwele South Africa, Mozambique, Zambia, Ethiopia lezamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Zigcizelela ukuthi ukukhahlanyiswa kwabantu kwaqala kulandela ukhetho olwenziwa ngoNcwabakazi nyakenye olwachothozwa kakhulu yi-SADC, European Union lezinye inhlanganiso ezathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Efidlela Ncube okhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ukubotshwa kwabantu akufanelanga kwenziwe ngaphandle komthetho. Konke okuyabe kusenziwa kumele kuhambisane lamalungelo abantu, kuhambisane lemithetho yelizwe ehlonipha amalungelo abantu. Hayi lokho esiqina sikubona lapha abantu babebotshwa kungacacanga ukuthi babotshelweni, bagcine bekhitshwa kuthiwa kalikho icala elinjalo nxa sekusiwa emthethwandaba ephezulu. Ngakho-ke bonke labo okuthiwa khona betheswa icala njalo kumele baphathwe ngendlela efaneleyo. Umthetho ucacile, Constitution icacile ukuthi umuntu nxa ebotshwa kumele kube sobala etheswe icala elicacileyo, amalungelo akhe avikelwe, abe legqwetha lakhe, abantu bamazi ukuthi ungathi bakwazi ukuyambona zonke zona lezo zinto.
Yes, yabona babancube kulabanye abathi SADC Summit kumele isuswe eZimbabwe iqhutshelwa kwenye indawo. Kambe kungenzakala khonokho njalo nxa kungenzakala kube sokuthela.
Angiboni ukuthi iSADC izalandela lokho okuthiwa yi-DA, ngokuba okukhulu yikuthi emthethweni yayo iSADC kubhalile yini khona lokho ukuthi nxa ngabe kulensolo zokuthi amalungelo abantu aphathwanga kahle umhlangano osangasiwa kwenye indawo, kumbe vele bona basebenza nge-rotation ukuthi nxa kusuka lapha kuya laphana, lapha kusuka la kuya laphana. Engikwaziyo okuqinileyo yokuthi basebenza nge-rotation, balandela ukuthi olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, olandelayo ngubani, kanjalo ukuthi amalungelo abantu kumbe insolo zokuthi amalungelo abantu angabe engaphathwanga kahle kuleyo ndawo, hayi lokho kabalandaba lakho. Ngakho-ke kangiboni ukuthi i-DA lokho ekutshoyo ukuzalandela, ikakhulu njalo ngoba i-DA libandla elingekho embusweni ngokuvotelwa ngabantu, lilibandla abalithatha njengokuthi libandla eliphikisayo, elingazuzanga ivoti yabaningi kwalasezansi.
Lo mnumzana efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-National Consumer Rights Association, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngalolu daba lomnumzana Monashe Mututsa wokubandla lezanu PF.
Bebelesifiso sokuthi isadiki izaba yenza ukuthi izanu PF ikhitshwe esihlalweni, kodwa kusayenzakalanga. Osokwenza kube buhlungu kakhulu ukuthi isadiki yangikhona isihostwa iZimbabwe. Kusuke futhi njalo soon after the SADC summit, upresident weZimbabwe ubaba uEmerson Tambo Mnangagwa nguye osezaba ngu-chairperson weSADC. Lokhu kosokwenza ukuthi kube nezinto eziningi ezikhulumekayo, kube labanye abayethusele ukuthi bazangena emgwaqweni bayenze udlame lodlakela. Kodwa upresident ekhulumile esikhathini eziningi ukuthi hhayi, asishiyaneni le ndaba zodlame lodlakela, ngoba isandla somthetho sizajezisa labo abafuna ukungena entweni ezinjengazona lezo. IZimbabwe aso banana republic, ilizwe elilemthetho elendlela enziwa ngayo izinto. So lokhu esikuzwayo ukuthi amabandla aphikisayo laba bama-civic society abazama ukukwenza, bezama ukukhankasela ukuthi kube lodlame lodlakela kwele Zimbabwe, thina singabantu abasha sithi hayi, izinto eziyize, izinto ezingasebenziyo. Okusebenzayo ukuthi abantu beZimbabwe bebutaniswe, kubonakaliswe phambili ukuthi umsebenzi wenziwe eZimbabwe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, nxa sitsho njalo baba Mtutsa, ukhanya ngazani phela libamba abantu ngamandla, njalo akukhanyi phela ukuthi kuyinasela kwenzayo okubambekayo sibili, kukhona ongakhuluma ngakho khonapho.
Siyayibona imisebenzi kamongameli upresident Emerson Mnangagwa aseyihlalele phezu kwayo indaba ezokuguqula nendaba ezokuphumelelisa ilizwe. Siyayibona imigwaqo yakhiwa, siyabona amadama yakhiwa, iZimbabwe isifake ingqoloyi eningi kwedlula ingqoloyi eseke sayikhipha emazweni adlulileyo, ngenxa yokuthi ilizwe lakhiwa libuswe njalo lithandazelwe ngabanikazi balo. Abanikazi beZimbabwe yibo bayakha imigwaqo, abanikazi beZimbabwe yibo abalungisa amadema, abanikazi beZimbabwe yibo abasemasimini abayenza ingqoloyi lokunye kuningi esikubona kuphuma emasimini ngabanikazi beZimbabwe. Thina njengabatsha sithi hayi, sesimelele iSADC ibuye, izabuye yenzwe kuhle kungela lutho oluphambanisekileyo, ngoba isandla somthetho sikhona sizavikela abantu beZimbabwe imajority engafuni izinto zokulwa, engafuni izinto zodlame, engafuni izinto zodlakela. Abantu beZimbabwe into abalesifiso layo yikubona ilizwe labo liphumelela, yikubona impilo zabo zitshintsha, yikubona izinto zabo zisenzakala kuhle zisiya phambili. Sikhangele ukuthi ilizwe lethu ngalibe yilizwe elitshengiselayo kwamanye amazwe ukuthi hayi, yilizwe elisendleleni yokuphakama, yilizwe elisendleleni yokusukunyiswa liyofika lapho elimele lifike khona. So konke lokhu thina sikunanzelele, njalo thina silesifiso, njalo siyathemba ukuthi soon after iSADC summit konke kuyahamba kuhle, iZimbabwe abantu bephenduke back engqondweni zabo, benanzelele ukuthi hayi, iSADC ayisiye tshintsha ezombangazwe, ayisiye tshintsha omongameli, kodwa iSADC yona is just an organization ekhona ukuthi amazwe abambane ancedisane ekwakheni amazwe abo.
Lo ngumnumzana Monashe Mtutsa, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Lokhu obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo lokhu bevalelwe abalwela ilungelo loluntu abasanda ukubotshwa okuthiwa batshengisela phandle komthethwandaba kumaviki ambalwa edluleyo. La malunga ebandla le-CCC abotshwe ngoNhlangula etheswa amacala okuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Uhulumende uqhubeka ebopha athi bafuna ukutshengisela emgwaqweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa eHarare kusukela mhlaka 17 kuyona le inyanga. Okwenziwa ngukhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa kuchothozwe ngabaphikisayo kwele South Africa, inhlanganiso ezivaliswayo yamazwe omhlaba wonke jikelele, United Nations, European Union lezinye ezithi kumele umongameli Mnangagwa engakhahlamezi abantu. Kodwa yena uthi kulabanye abagoqela abatsha abafuna ukutshengisela emgwaqweni loba kungelabufakazi obuveza lokho. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabatsha abalwela ilungelo loluntu kanye lamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ababotshwa besetheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Kuthiwa abanye babo batshengisela phandle komthethwandaba eHarare bekhonona ngokuncitshwa kukamnumzana Jameson Timba lamanye amalunga e-CCC ukuba behlawule isibambiso se-bail okuthiwa baqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-Day of the African Child okungekho emthethweni. Abantu bonke laba kuthiwa bebefuna ukutshotshozela uDlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa njalo sokuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit. Baya kuphika lokhu. Abatsha bathi uhulumende kaMnangagwa usevuke esenyamazana ngoba abantu bonke laba babotshelwe ize. Kodwa uMnangagwa lo phethe indaba zekhaya kuhulumende wakhe uMnumzana Khazembe Khazembe bathi kumele bejeziswe ngoba bazama ukutshotshozela uDlame elizweni. Kodwa osakhulayo wakobulawayo owayekubandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change uMnumzana Eric Gono uthi bakhahlanyezwa kabuhlungu abatsha nguhulumende owephula mahlayana ilungelo likaZulu.
Sikhangelele ukuthi sikuZimbabwe ekhululekileyo and asikaboni noma ngodwa umthetho osu yephuliwe kodwa sibona intanga eningi igcwele emajele kuyasimangaza kakhulu ukuthi kambe ukhulumende sengenwe yini.
UMnumzana Binoni Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yezifundi zasemakholitshini emfundo yaphezulu eZimbabwe National Students Union uthi uhulumende kaMnangagwa usenjengenkukhu edla amaqanda ayo.
But khonoko ukuthi iZANPF ibona yona kumele kube yiyo esihlala isemandleni noma kungasikho izinto ezabe zikhulunywa ngabantu abatsha ezithi zifuna ukubakhupha embusweni, kuyikukhuluma nje izinto eziphathelane labo njengabatsha ezibahluphayo. Yona nxa ukuthi yazilathi yiyo yodwa okumele yenelise ukukhuluma into ezinjalo, isuka ibophe ithwalise nzima lowo okhuluma engaveli kibo.
Kodwa u-Addington Mpofu, omunye walabo abakhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leZANU PF kobulawayo, uthi kulabanye abatsha abafuna ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe, ngakho-ke kumele bebotshwe.
We can't live in a country eyokuthi umuntu uyavuka ethi sifungenza ubudlwangudlwangu, sifuna iZimbabwe ifanane leKenya, sifuna ifanane leSomalia. No. So nxa uhulumende ebuye leqhinga lokuthi ezame ukumisa ngendlela zonke, siyamsapoti uhulumende.
UMnangagwa izolo utshele uZulu ngesikhathi kungcwatshwa iqhawe lesizwe uMakhethi Ndebele eNational Heroes Acre ukuthi kulabanye ababambisana lezitha zeZimbabwe abatshotshozela uDlakela.
Siyababona ukuthi bazama ukusilwisa njengelizwe kanye njengeAfrika, kodwa abasoze bephumelele. Sizabalwisa okuzwayo, abasithandi okwempela, kodwa bafuna lokhu esinakho.
Ocubungula indaba zabatsha uMnumzana Bheki Impilo Ncube uthi akwaziwa ukuba uhulumende weZimbabwe ufuna ukuthi benzeni abatsha behlupheka kangaka elizweni.
Angeke sibe siloko siphinde into eyodwa engasebenziwa. Asikeni lathi sichumenini, sinenzelela ukuthi hayi amandla awekho ezandleni zethu, lokhu sokukhulu kwelathi.
Abalwela ilungelo loluntu abasanda kubotshwa nguNamatayi Kwekweza, uRobson Chere, Vusumuzi Sibanda loSamuel Gwenzi. Amalunga e-CCC aselenyanga phose ezimbili emelele ukuthoniswa amacala okuqhuba umhlangano okuphazamisa umthetho labo basentolongweni e-remand prison. Kukhanya engani baningi abatsha abazabotshwa betshaywe bevalele entilongweni ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Amazwe agoqela eleMelika, Bilithane, Netherlands lamanye athi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu ngokukhahlameza abacatshangelwa ukuba bafuna ukwenza uDlakela elizweni. Ibandla le-Democratic Alliance kwele-South Africa lithi kawususwe eHarare umhlangano lo uqhutshwe kwelinye ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezitshengisela lamhla esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria leConsulate yeZimbabwe eJohannesburg zisithi zifuna kwehlisewe intengo yamapassport, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba uyehluleka ukubusa. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Zifike zingasadlanga nkotshana izalwane zeZimbabwe esigodlweni seZimbabwe ePretoria leConsulate eJohannesburg zisithi azifuni kuzwa ngepassport ebiza amadola angamakhulu amabili lengxenye u-$250 okuyimali ephose efike amarandi azinkulungwane ezinhlanu 5,000 rands. omunye wabatsha odabuka eZimbabwe uBlack Tables utshele Studio 7 ukuthi iningi labo abayiholi leyo mali ngakho ke bafuna yehliswe.
Ngeke sikhona i-5,000 at least ngayo bayidropa $200. It means for 2,000 lapho sikhona ukuafforda ngoba asisebenza senze lutho lana siyahlanganisa nje lokho esinako.
Ezinye zezikhalazo zabebetshengisela laba zigoqela ukuthi umhlangano we-Southern African Development Community Summit ozayo ungaqhutshelwa eZimbabwe lokuthi uMnangagwa engasiphiwa isihlalo se-SADC. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Thabishinda Mugore uthi bafuna i-SADC ibekwazi ukuthi uMnangagwa kasimongameli wabo ngoba wangena ngokuqilibezela kulesi sikhundla.
The SADC officials who are coming there, they know, I know.
Inkokheli ze-SADC ziyakwazi ukuthi akanqobanga ekhethweni kodwa yababa ukutshaya indiva uqilibezela kwakhe.
Leli qula lithi lifuna kukhululwe bonke ababotshiweyo kukoqela abedlula amajuma esikhombisa ababotshwa eBelvedere mhlaka 16 Nhlangula. Abane abalwela amalungelo luntu abakhitshwa ngenkani endizamtshineni lezinye inkokheli zenhlanganiso zikazulu. Umnumzana Brave Makiwa laye obetshengisela obesidlamalahle ethi umfo wabo laye ngomunye wabavalelwayo.
These people stop.
Kabakhululwe laba bantu awuphele umkhuba wokuthunjwa kwabantu. Ayikho into abayenzayo. Umongameli Mnangagwa walitshontsha amavoti, yiyo nje into ayesabayo.
That's why Emmerson Mnangagwa escaped.
Amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters lawo abengxenye lokhu kutshengisela. Ilunga lebandla le-EFF uMnumzana Kagiso Nkuna utshele Studio 7 ukuthi abangeke bagoqa izandla bebona uhulumende weZimbabwe esephulela izikhuni endlebeni abantu bakhe belesikhalazo.
Asiboni isidingo sokuthi uEmmerson Mnangagwa acindezele abantu bakubo ezweni lakhe. Ukuthi bangakhulumi banga voice out their grievances. Babalekela lana bayathunjwa abantu bayashawa, abantu bayabulawa eZimbabwe. Ene thina njengabantu baseningizimu Afrika kusimelanga sibalahlele izandla.
Isiphana amandla ze-ofisi yomelwe eZimbabwe ePretoria zalile ukuvula isango ukuze baphiwe ugwalo lwezikhalazo zabe betshengisela laba. Bagcine bephiwa lolu gwalo ngembobo zesango kodwa bala ukuziveza ukuthi bangobani. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Nobuhle Ngwenya uthi yikho kanye bengasamfuni esihlalweni uMnangagwa.
Sicela ukuthi uMnangagwa istephe down ngoba ngazathi ilizwe liyamhlula. Thina singama-youth sikhala kakhulu ngoba akunamsebenzi eSouth Africa, eZimbabwe akunamsebenzi eSouth Africa. Sesigcwele indawo yonke, sesixotshwa, sesilokhuza, sesibotshwa each and every day. Ngeke nathi asikulalanga namahhala.
Econsulate ugwalo lwezikhalazo lwemukelwe nguMnumzana Chengetai Murawa.
I've just been given the authority to come and accept.
Ngithunywa kuphela ukuzokwamukela ugwalo lwenu lwesikhalazo. Ngizaluhambisa ku-ofisi yomeli.
AbeZimbabwe laba bathi bafuna impendulo yesikhalazo zabo phakathi kwensuku ezisikhombisa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa eNigeria namhla athe asebophe abantu phose abalikhulu abatshengisele emgwaqweni bethwele amafulegi eRussia bekhonona ngokugugudeka komnotho kulelo lizwe. UMnumzana Matthew Miller isikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe uthe ele Iran akumelanga lihlasele kwele Israel kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas uIsmail Haniyeh kulelo lizwe ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa ensitha akwe-Israel. Lokhu kubikwa ngabendaba abe-Associated Press. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris usekhethe usibalukhulu wesigaba seMinnesota uMnumzana Tim Walz ukuthi abe ngumsekeli wakhe. ababili laba baza kuba umhlangano wokukhankasela ukhetho bebonke ePhiladelphia ntambama lamuhla. Umnumzana waso ake waba ngumbalisi waba kubutho njalo waba ngumqeqeshi womdlalo we-American football. Kumbiko awethule enkundleni ye-X namuhla, unkosikazi Harris uchaze uWaltz njengomuntu osebenze gadalala ekuthuthukiseni impilo zabantu makhaza. Usibalukhulu wePennsylvania umnumzana Josh Shapiro, obekhangelelwe ngabanye ukuthi nguye obezakhethwa, utshayele umnumzana Waltz ihlombe sithi uzalusekelo olukhulu kumkhankaso kaHarris. Unkosikazi Harris uzancintisana lomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Muringai.
UTim Waltz insimbi eqinileyo in terms of ukuncedisa umama uHarris. Okukathesi bafuna umuntu ngantha urelata lama-unions. Ama-unions lapha aqakathekile. He was in the National Guard, wasuka khonapha waba ngumfalisi, wasuka khonapha waba ngu-football coach we-American football. So he's a man of people and yakwazi ukukhuluma labantu, and his relation lokukhuluma lama United Unions lapha eMelika kuqakathekile ukuthi uzenceda umama uHarris.
Ngokungakhethi uShapiro, awubone lokho kungamphazamisa yini uKamala Harris ukuthi anqobe ePennsylvania?
Angiboni mina kungantu akuyakhathaza umama uHarris, ngoba sibona ukuthi kwakade kulamadoda aqinileyo wonke ayi-4 or 5, khuluma labo Senator Kelly abe-Arizona, which is a state that she needs, i-Michigan, le-Minnesota, ngantu akade sihamba ku-Republican Party le-Pennsylvania. So kwakathesa ukuthi akhethe ubaba uWaltz engakhethanga uJoe Shapiro, the governor of Pennsylvania. It's a win-win, ngoba siyakwazi ukuthi the governor of Pennsylvania is very important kuma elections for the Democrats, and the Senate seats are very important. So ukuhlala khona ngale is still good. But ukuthi ngantu abamkhethile, into engakhulunywayo kaningi is anti-Semitism elapha eAmerica. Siyakwazi ukuthi abantu besijuda vele abathandwa yi-majority of the section for various reasons, like as you all over the world. But siyakwazi ukuthi umama uHarris uthethwe ngumuntu wesijuda, and ngantu abafake omunye umuntu u-vice president wesijuda, I don't think bekuzaba kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi kulama conspiracy theories amaJuda already. So ukuthi bafake 2 abantu abanjana, hayi mina bengabonanga ukuthi kube kuzakuma kuhle.
Isigaba seMinnesota sona ungathi sibaluleke kanganani kunkosikazi Harris ukuze anqobe kulolu khetho?
Minnesota has always been liberal, I think since 1984. So yama vote nganto aqakathekile ngoba bale 10 electoral votes. So nganto abese chetile sesiya kuma Republicans. Siyakwazi ukuthi ngo 2020 umnumzana Biden wanqoba ngama feature khona ngale. So bekuseduzana ukuthi isi nganto ayisihamba kuma Republican Party. Kade bekhangela ama pollings before Biden ephume kuleyo kukhankasa, and sabona ukuthi hayi iMinnesota ibisihamba nganto to the Republican column. Ngathi uhamba kanjalo, hayi, it was going to be bad for the Democrats. Ngoba ama-Democrats, they need to maintain their traditional states, angathi a-liberal, and then take maybe 1 or 2 from the Republicans, ukuthi umama uHarris anqobe.
Lo umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe weMelika, obexoxa icingweni lontungameli inkomo we-Studio 7, ese Ohio khonapha eAmerica. Iningi emadolobheni likhala ngokucitshwa kwamandla amagesi mahlayana osokwedlule inyanga kuqhubeka njalo. Ezakhamizi zithi inkampani ebona ngalolu daba yezesa ayizange ihlele kumbe ibazise isizathu salokhu kanye loluhlu lokuthi kuzacitshwa ngaphi futhi nini. Amaphephandaba kahulumende athi sokusungulwe uhlelo lokuthuthukisa amandla amagesi lapho kuzaxhunywa impompi ezahotsha amanzi emfuleni uZambezi iwasa esitishini seWange Thermal Power Station. Imali yalolu hlelo ibikwa ivela kubhanga le-Exim Bank e-India njalo lubikwa luzathuthukisa inhlelo zika Unit 7 lo 8 esitishini seWange. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU.
Silohlubo lokuthi amagesi akhanya sekungucitshwa nje mahlayana. And lokhu sokulesikhathi bose yakhe sokulenyanga elamaviki amabili phezulu sikunanzela kusenzakala. Njalo into ebuhlungu ukuthi ukuhamba kwawo ngakunika nje isibonelo sokuthi uyananzela amagesi uyathi uvuke ekuseni past 5 ekuseni acitshwe. Ayingoyazi abuye ngo-10 ebusuku. So ngakunanzelela khonoko ngama almost 16-17 hours amagesi ecitshiwe. And lokhu buhlungu ukuthi sibone ngathi bona inkampani lezi esiyamagesi sibone ngathi ayihlonipha abantu abasebenzisana labo kuyo ama-clients ngoba uphonge kwenzakala abantu abatshelwa ukuthi amagesi azacitshwa kanje. Acitshwa abuye ebusuku engxaya abantu sebelele uvuke kusena uthi sathi uyalayita futhi uthi engxaya abantu benzokunye asehambile futhi sekuseyangatshayi. So into ebuhlungu ukuthi abantu abatshelwa abantu baphonge ubona kusenzakala kuyinto ebuhlungu esibona ungathi izesa kumele ihloniphe abantu ama-clients ukwenzela ukuthi abantu engajuma abantu ayitshela abantu ukuthi kulezi zathu bani wayelo kusenzakala. Xa isilobunzima bokuthi yenelisa ukuthi igaye umlilo eneleyo wesikhathi esithile abaphume le ndlela esithina i-timetable yokutshengisa ukuthi hayi indawo enje sisenzakanye indawo enje sikube lezikhathi athi kuphela lokho abakwenza usibona ungathi kuhlukumeza sibula abantu abantu akubaphathi kuhle.
Abanye bathi kunzima ukuthola inkuni kumbe okunye kokusebenzisa, pho abantu baphila njani?
Kulokunzima khona phana igasi yakhona iyadura and kumuntu imali yabo evele engayikhala uzayisebenzisa ngoba esazi uzabhatala izesa. Owenkuni futhi abanye imali yabahlukumeza abanye bazama ukudinga inkuni begcine bedinga indlela ezingayisizo abantu bayabotshwa. Njalo singakhohlwa ukuthi silalela abana abantu futhi abangakafakeli ama-prepaid meters abaku-load limit. Labana abantu bayalimala ngoba nxa amagesi ezahamba 16 hours ngelanga kodwa nxa inyanga iphela abehliselwa intengo izesa iyabiloku ifuna intengo egcweleyo. Uzananzela ukuthi bona abantu ngabananzeleli ukuthi amagesi abo ngenyanga sibili khathesi okwalolu hlubo esilibonayo. Pose more than 15 days babengela amagesi kodwa nxa sokuthiwa bhatala sokufanele babhatale imali egcweleyo. Anti uyakunazela ukuthi khona okwala abantu batshontshelwa imali izesa kuyinto ebuhlungu kakhulu eyenzakala ebantwini.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Besixoxa laye ekoBulawayo. Live talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokungatholwa ngabatsha ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit elizweni kuyona le inyanga. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezedlula amachumi amane 44 ezikuzwekazi le-Afrika zithi kubi kakhulu okwenziwa nguhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo. Abatsha bathi bakhathele yikukhahlanyezwa nguhulumente elizweni. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa batshengisela esigodlweni seZimbabwe lamuhla kulelo lizwe bekhonona ngenhlawulo ye-passport. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.